i-rehabilitation ikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sikurehabilitator siyabe sikunika i-medication siyakhangela udokotela uyaqala kukhangela vele sicala sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana lo muntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabathiyela phakathi sibatshengise ngendlela ezi-right ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibathi entertaining is something else. So basically them away from that local thing, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, whereby we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kuyabe kungahluphi yini, babe bengakhathazi ukuthi sebekhanuka konoko kuthatha izinto zabo, kumbe labe liphonga uba nxele banike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba sifela abakuyivoluntary siyabathika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabafuni. Akuna muntu ofuna ukuthisha ukuthiwa ukhanjiswa urehabilitation ngoba bayakupolisa phela abakwenza, uyabona. So thina singabangenisa phakathi. Eyami irehabilitation ngikhuluma ngeyami mina, ngiyabenza bengakhanuki ilokhu zabo like kunje ngilama-gym, bayajima wesikhathi siyabakhipha ubusinxaso sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile-entertainment legazibo ama-different games. So ziningi izinto esinazo eziba-entertainer, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezwe ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasine-program ukuthi bezwe ukuthi i-progress yabo. And then i-social worker khonaphana, u-social worker laye owabe ekhuluma labo ama-needs abo aba-advocate-layo ngakwe ukuthi bala ama-needs, because labo kufanele belwe ama-needs abo. Then sesikhuluma layo singani siphakathi kwabo le-family. Lokho update i-family ukuthi kunje kwesikhathi esiningi bayo bezondela i-family vele bengabaletha khonapha. But diet-wise abaningi abaspoyila.
Ubaspoyila ngani? Akusitshele Mancube, ubaspoyila ngani?
Ngisho like kakhulu ukudla abami badla ngasiphose 6 times a day, uyabona. But okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa, uyabona, ngoba kuma-psych meds. Ngoba abanye bakhona njani kubaba kuma-site mess, because into yakhona igcina sidayala ama-psychiatric problems.
Abafisa ukuthi bakuxhume wena, bakuxhuma njani njalo lokuthi isente yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini?
Isente yami kuthiwa yi-Valley of Hope Rehab. Ise-Southbourne Park.
Abantu bakuthinta njani? Ye, bakuthinta njani abantu?
Abantu bengangithinta enambeni, i-US number yami u-317-519-1473. E-Rehab directly u-263-78-285-7603. I-number yethu e-Valley of Hope. Again, 263-78-285-7603. Zonke ziyavailable ku-WhatsApp. Eyami yi-USA number, but la i-available ku-WhatsApp.